sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMpalakazi 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangeni silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabase ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena independent.
Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaqoshisa kudala le-parliament ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka 3 Nhlolanja.
Nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa benyekho ephathini, nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi, mhlawumbe ngaba yiphathi entsha.
Abanye abakubanja lesi sisi bathi kungcono abaqoshiswa nguJabangu bengena kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya koBulawayo. Sanethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Igqwetha elimele umnumzana Sengezo Jabangu uthi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzavimba bonke abaxotshisa kudala lephalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka 3 Nhlolanja. Umnumzana Ngqobani Sithole uthi ababengamalunga edala lephalamende laba abagoqela umnumzana Ostalo Siziba, umnumzana Amos Chibaya labanye kuzamele bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla lezombusazwe hathi LCCC. Kukhangelwe ukuba i-nomination court izahlala kusasa isamukela amagama abazancintisa kukhetho lwama-by-elections oluzayo. UJabangu wavimba abaxotshisa kudala lephalamende abefuna ukungena kukhetho lwama-by-elections mhlaka 9 Mpalakazi. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loSiziba labanye bakhe ekade bengaphenduli omakhalekhukhwini. Sixoxe loSithole ngodaba lolu.
Indaba lena i-argue izolo, i-judgment has been reserved. Ujaji uthe yena ungakapheli iviki leelandelayo seyicubungulile njalo wayihlasiya.
So okutsho ukuthi i-nomination court iyaqhubekela phambili njalo bolabo abazuze bengene u-Ostalos.
I-nomination iyaqhubeka phambili. Ukungena kwabo angiboni ukuthi kungaba into engabanceda ngoba bangaze bangeni silama instructions ukuthi bakutsho ngoba kabase ngamalunga e-political party yonaleyo. So bangangena as independent, bangangena besebenzisa enye iparty kodwa not ukuthi basebenzise.
So ke khonapho akutsho ukuthi uJabangu nguye vele osezibambe esidukweni ku-CCC, nguye vele osengumongameli khonapho.
Hayi, kasomongameli yena unobhala jikelele u-secretary general vele wayezibambile. Ukuthi nje at times kunabantu abaphuza ukubona ukuthi umuntu lo uzibambile kuba bangafuni ukuvuma ukuthi ubani uzibambile. Uvele uzibambile ngenxa yokuthi yikho lathi sasukuma sibona sivili lo wuye unobhala jikelele wephathi leyo. Kanti sasizasukuma sibona lathi ukuthi into liyaqhula sasi we're satisfied, we're happy ukuthi uclient wethu sibili nguye unobhala jikelele.
Singathi-ke khonapho umthethwandaba ubona zani uyaphuma lesinqumo esithini wena nxa sukhangele icala langikhona ukuthi liminjani la?
Into abayibisayo ngesilungu ngathi they are just being repetitive ngoba yona le into abazama ukuyibisa kathesi into vele sike yahlaziwa yinkantolo emavikini amabili amathathu adlulileyo ngoba babisa amakhesi amaningi afananayo bephonga ukugcwalisa nje ama-cases angazi isizathu kodwa but like I'm saying ukuthi thina our instructions, we are very happy ukuthi client wethu has got a good case and lokuthi khonokho bangaze bakubise same legal argument bayise 1000 times the result will be the same ngoba akutshintshi ngenxa yokuthi sokutshintshe umuntu angeke kufuze at least ubise something that is different amakwenzi khonokho.
Yes, ngathi kanti sibangaki bo labo esikhuluma ngabo ngosthalo silochiba labanye abangaki.
I think about 18.
Bonke ngamalungu edala eParliament kumbe kula lama council phakathi.
Yeah, we said it.
So singathi ngama
councils lawo. How you say abise our marketing. Uma councils kulabanye abana magqwetha ngathathe ahlakaniphile agijime awuya kwathi hayizwa kakukhulunyelwane lo secretary general benza ama application ukuthi babuyele ephathini. Babuyele pattern. I know of Owe Victoria Falls. I know of Owe, I think Ikoromon. Asebe Kulumelo, Secretary General, we party yabo. Ukuthi into le kayibanjwe ngendlela ethene. That we have been given instructions ukuthi hayi lezi indaba lezi sokukhunyiswa nomlodi. Abantu sebebuyele party. So ikoso khona. Sebebuya le inye constitution, constitution le ethengisa ukuthi umongameli wephathi nguye nje oyenza konke ephathini uyobamba izimali uyodinga abantu uyonobhalani uyo-decision maker and i-institution enaliye nguye yedwa laba spokesperson abakhetha nje kutwitter so yikho sokukhona kathesi njalo emakhothi khonapha sikhuluma nje indaba zona ezizokuthi bathi sokulama constitution amabili aphinde bathi imposter izwe zonke nje zixubexubene nje siyaphambili yabo Osterlos yiyo kade sebebuya sebesithi bona hayi bona uthaba Bhamazi engu-secretary general weyinye iparty nothi leyo abalayo so yikho inkundla sibuza ukuthi kanti nxale sithi kuleyinye iparty litho ukuthi iparty leyo layo ifanana lekaChabangu iparty leyo ilama supporters afana nayo ile logo efana nayo ilo president ofana nayo ilama MPs afana nayo so ngizehlukanise njani
lo ngumnumzana Ngqobani Sithole igqweta lika mnumzana Sengezo Chabangu sixoxela ekobulawayo sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Bhasho Sibanda wayemele iCountry Park edala leParliament waliswa ukungena ngokhetho lwama-by elections ngumpalakazi 9
akusela umuntu oselithemba entweni zemakhotsi aweZimbabwe but ngokulahlekelwa kwethu ithemba kutsho ukuthi singawangawasebenzisi so okwakhathesi kumbe sesingena ekhotho okufika more than 10 times and ngendaba zama-elections akulalayo yodwa i-case esiphumelela kiyo kodwa ngibona ingani ukhokheli bephathi kule sizathu usithi abantu waye kumele beyelokhuzene baye e-court kodwa nxa sebethe behluleka kumbe bazama ukuthi bevinjwe ukuthi ba-contest as-tribus kuhlezi kulamaqhinga kuhlezi kulezinye indlela ukuthi abantu sebengakhontesta ngazo
iqhinga lokuqala lingaba yiliphi
nxa kungathiwa sokwehlule sebengama as independence bezimele bebodwa bengekho ephathini nxa kungehlula khonokho sebengama bemele enye iphathi mhlawumbe engaba yiphathi entsha kuningi okungenziwa ukuthi abantu bebe ku-ballot
ye kodwa koloko usuzekulimaze i-CCC ikaJames
amboni kuyilimaza ngoba khumbula ukuthi i-CCC sayifuma ngomnyaka odlulileyo sesisiya kuma-by-elections ingelasikhathi eside and yanqoba yaphumelela kuma-by-elections eZimbabwe kuvele kule mbali yokuthi ibadlela iphikisayo bali win ama-by-elections so engutsho ukuthi abantu bawazi ama-leaders abo abantu bawazi ukuthi nesigabeni umuntu wanqobayo ngo-August ngulo umuntu wethu osikhokhelayo ngulo kungakhathalekile ukuthi usungabuya ugqoke liphi ijazi
ye kodwa wena khona siyakwazi ukuthi awusekho khonapho-ke kodwa lokhu uzama ukuthi uvezele abantu ukuthi ukhona kwezombusazwe kodwa usabuyeli yini edala lephalamende kumbe wena vele sumele eceleni
mina ngingamele eceleni lokhu ngisebantwini lokhu ngiseCountry Park and kade sesifuna ukuqinisa umzabalazo lowo I'm sure labona siphuma singontanga abakobulawayo sikhuluma ukuthi hayi nxa isimo singaqhubeka sisinje sizagcina sibhikisha sizagcina sibonakala sesitredini hayi kasimi thina lokhu sikhokhelela ngoba ukukhokhela kutsho ukuthi kumele ube sephalamende ubube secouncilini kuningi esingakwenza loba uphandle wephalamende so hayi sasekhona
singathi-ke akukwethusi ukuthi lingabhikija kumbe lenze njalo ukuthi lingadutshulwa kumbe into ezinjalo
mina kungethusi akumangalisi ngoba khumbula ukuthi ngo-2019 indlu yami i-Country Park yaredwa oba bami wathunjwa kwaba kabili konke kuningi esedlule kukho ngendaba ze-struck so siyakwazi ukuthi singathi sifuna ukuthathela inyathela leli uhulumende wezano PF uyenza njani and ungathi sithi uyananzelela u spokesperson kamnangagwa uGeorge Jaramba wahle wa issue i threat kimi ku Twitter ukuthi ano siyakwazi ukuthi uphasho umuntu nje so asonte emali sayo kumbe ngethu sayo kumbe engiyibona yenyihlela hayi into esihlezi siyazi ukuthi singabungaba kunje so baza reacta besithi kodwa ke yindlela esisele ukuthi abantu bekhululeke simapho
kodwa indawo lingakhulumisana lochabanga ukuthi kuphele lokhu lokuthi sihlale sixabana
njoba thina sihlezi sisitsho ukuthi uChabanga epartini yethu bengasimuntu walutho mina ngokwami angikaze ehlangane la ngibe lomhlangano odlula maybe 3 minutes
lo ngumnumzana Bashiru Sibanda owayemele iCultural Park edale lePhalamende besixoxa laye ekobulawayo kudaba olufanayo akwaziwa ukuba ibandla lesi-CC obekumele lenze umhlangano omkhulu namhla limiswe yini ukuba liwenze eHarare iziphathamandla zebandla leli zalile ukukhuluma ngodaba lolu. Umeli Ndlovu othakazelela ukusebenzisa intshelelezane ukhangelelwe ukuba uzajova ibhasikili lakhe kusasa esuka eMidrand esiya kobulawayo. Sixoxe laye ngohambo lolu.
Sizosuka kusasa ekuseni ngo-7 ngoba abantu abaningi bathe bacela ukuthi ngisuke sebefikile ngo-7 ekuseni so sizosuka sibathathu ukhona esihamba naye esizodlula simthatha ePitoli esigijima naye ngupress momusundi ngwaseZimbabwe ulokhu egijimela ama-African amateam ase-Africa abanye bathi bazosikhapha sihamba sitholana nje ngendlela abanye zobathola eBilabila abanye bathembisa ukuthi zobathola eGwanda sesingale esayidini laseZimbabwe
ye singathi uzathatha insuku ezingaki akusitsheleke amahlandla ohambo lwakho lolu ukuthi uzasuka lapho efika lapha ngesikhathi esinje kuthinithini
uhambo lolu lungama-stages angu-8 kuthi lama-stages okusuka eJohannesburg usiya ePitoli u-stage 1 then ukusuka ePitoli siye Bilabila ngu-stage 2 Bilabila 2 Polokwane stage 3 then sithi Polokwane 2 Loyisi u-stage 4 ekhangelele ukuthatha i-34 hours i-34 hours ngiyabembala isikhathi sokuchova kuphela i-34 hours then i-speed engikhangelele ukuthi ngizoba ngigijima ngaso kutho ukuthi kuzoba ngu-25 kilometers per hour
akubatshela abantu ukuthi uhambo lwakho lolu lumayelana ngani
umayelana ngendaba yama-drugs sifuna ukuthi abantu behlise izidakamizwa ngoba ma sibheke ama-youth ama-teenagers around e-Africa lapha silenkinga yama-drugs abantu abathengisa ama-drugs labathenga ama-drugs basifaka enkingeni enkulu kakhulu because abantwana abaningi bayadropha esikolweni abasayi esikolweni uthole umuntu abaleke ekhaya lapha ahlala khona prefer ukuyahlala esigangeni engasayi esikolweni ayeqe ama-studies esikolweni so into lena iyasibulala kakhulu and isibulele abantu abaningi kakhulu especially abantwana besikolo zabehlukane nje lezidakamizwa
umeli Ndlovu ngothakazelela ukujova intshelelezane besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa Le History 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu kwele Israel batshengisela emigwaqweni bethothoza uhulumende kamnumzana Benjamin Netanyahu kulandela ukubulawa kwabantu abathathu libutho lakwe-Israel eGaza. Abantu laba ngabathunjwa yiHamas. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Iphephandaba leKyiv Independent libika ukuba eleRussia selilahlekelwe ngamasosha azinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 kulandela ukuhlasela kwalo eleUkraine ngomnyaka ka-2022. Sobisikati sezamasiko.
Benana masiko wenziwe
manje. Yebo kwezamasiko namhlanje ke siyalubuyelela udaba luka Lobhengula kama chobana inkosi ya mantevele sibonike se katuna lapha zihlanganiswa lo mnumzana sengezo jabango kutwanga wabathengisi into ezinjalo so sizwile ke abantu abaningi bangani bazonto okumangalisayo ngodaba lolu kodwa namhla ke sixoxa lo mnumzana Mbuso Ngwenya incwadi kwezamasiko esintu sike sizwe ukuthi yena uthini ngodaba lolu kusigaba sethu samasiko lokuphila kwabantu sizo zonke sakwamukela kuhlelo kwaNgwenya kunjani
siyaphila babuduke sibingelele abasakazi kanye nabalaleli
yey ngamafutshane ke ungathini ngakhona ke esikubone kudwetjwa njalo kodwa izim daily sixolisile ngakho singakubeka sithi
babuduke thina kwezamasiko isakheke kakhulu ngokubona ukudeleleka kwamakhosi ethu ezomdabu ngoba phela uma ngabe kuyikuthi weyisa inkosi weyisa nesizwe sonke lokuyinto esimangalise kakhulu futhi lokuxolisa esizwe kuthiwa kwenzakele angiboni kuhambe ngendlela elungile lokho ngempela kukodwa uma ubuka isizwe sakithi ngendlela okuba nenhlukwana yezemihlobo kuyaguquzela ukuthi abantu bahlukane ngamandla into ngempela esibhekelelwa ukuthi uhulumende ayihlaba ayihlikize leyo ngoba iba sengathi lento ihlukanisa abantu phakathi ngoba uma kuzathethiswa umuntu oye bese kuhlanganiswa nesizwe sonke ngoba nxa ngithi isizwe sonke ngisho ukuthi nxa usithinte inkosi usithinte isizwe sonke
ye inhliziyo zenu zingathotshwa njani ngalokho
kube kade kuyizikhathi zasekadeni ngempela okufanele kube le nhlawulo ngempela eyisimangaliso efanele laba bantu bayihlawule ukuze ngempela bageze igama labo ebuthukeni ubukhosi obuhlonipheke kangaka kodwa ke sinethemba lokuthi abathintekayo kakhulu abasendlunkulu bazolubheka lomdaba babona ukuthi kungenziwa njani ekutheni ngempela inhliziyo zabantu zicobeke ukuthi laba bantu baxolise ngokufanele
ye akubatshela abantu ukuqhatheka kwenkosi
inkosi lobukhosi kuyibuntu bethu engathi ngesilungu iidentity yethu inkosi iyikhanda lesizwe noma ngabe kuthiwa ayisekho emhlabeni izohlala ihlonishwa inkosi njengoba uzokuthi inkosi noma ngabe sikhodeme ayingcwatshwa iyatshalwa lokho kusho ukuthi ke ukutshalwa kwayo kuzovela amanye amakhosi futhi azovela emzimbeni waleyo nkosi esuke idaliwe ngalokho ke sisho ukuthi nxa ngabe kuthukwa inkosi kanje kuthethiswa inkosi yakithi impela kusuke kuthethiswa thina uqobo lwethu
ye siyakubonga kakhulu ke baba Ngwenya ungadwendwela kusasa lo ngubaba Mbuso Ngwenya okhona ngale ke kwelesi Africa incwadi kwezamasiko
ezinye ziyawagcina amasiko kangele amanyama bayawagcina amasiko
owamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silo ntungamela inkomo
Chona njani zihlobo ngiyalamukela kuhlelo kuvuselela umoya igama muntunga milinkumo umchumayeli wethu namuhla ngomnumzana Busani Sibanda
sibonge ngalinkathi yantambama babu nkomo labalalele engiliphathele khona namhlanje kujule nje kakhulu bantu bakithi ngibuya lesisombululo yenkingi isibhekane nayo siyisizwe ngokomoya African spirituality konakale kuphi silungisa njani makunje ezweni ceku zikaThixo ngizoqala ngayo ihierarchy kulomdali kuze izwe lomoya sikhuluma izidalwa lezidalwa izithunywa lezidalwa zezwe sokubuya imboni o igogo yini gogo sikhuluma ngomuntu ophathiswe isibani sezwe ombathwe isithunywa isithunywa esikhulu sezwe oyimediator between thina esiphila ngokungapha ngokwenyama lezwe lomoya sokubuya idlozi sikhuluma ngani sikhuluma ngezangoma inyanga bonke sisehla kusiya phansi sisehla kusiya phansi umdali maye khuluma lesizwe o izwe lomoya alikhulumi la wonke umuntu likhuluma lalo oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya imboni ophathiswe isibani sezwe ohlela isidalwa ze isithunywa zezwe nguye lo obuye asethulela ukuthi izwe lomoya likhala ngani o izidalwa zezwe zikhala ngani izwe njengoba limile linje lilabanikazi balo omoya hayi abenyama abomoya. So abanikazi bomoya kumele babe connected lezwe lenyama, yikho izwe lenyama liyolunga. Njengoba kunje kule ndawo zethu zamalinda ebeziphefumulela isizwe, ebezigayida isizwe, ebesithola khona amandla esizwe, seziye azisahlambulukanga. So kufuneka amakhosi esizwe ahlangane, bafune lo ombathwe isithunywa sezwe, imboni oyimediator between izwe lenyama lezwe lomoya, abuye asibamcela asihlambululele indawo zethu zamalinda, asikhanyisela khanyisela izidalwa zezwe, abanikazi bezwe basondele babe loxhumano lezwe, yikho kuyolunga ezweni. Ngomthandazo kuphela akwanele, ayikho politiki engazilungisa ezweni, akukho ini ongazilungisa ezweni abanikazi bezwe bengekho bomoya. Njengoba kunje ezweni akumoshakalanga, kumoshakala emoyeni, walunga emoyeni sokulungile physically, kungakalungi emoyeni ngekuze kulungise physically. Yikho okulenkinga khona, ngoba masidinga zonke lezi ndlela esizidinga, sifana labantu abalinde i-aeroplane e-bustop, sifana labantu abalinde ibhasi e-airport. Yikho lokho esikwenzayo. Ncekuzi kaThixo, umdala ukhona, izithunywa zikhona, umdala unamandla. Azibuyele emasesweni, kuzaluka sizawabona amandla akhona. Kuningi okukhona okungumnotho wesizwe ezweni, okufihliwe yizithunywa lezidalwa zezwe, ngoba asila connection nazo, asina connection lezo lomo. Once sathola lo oyimboni yesizwe, wahlambulula indawo zethu zamalinda, onjelelo manyankodlelo okuyisibingelelo sezwe, ongumsamo wezwe, wahlanjululo wakhanyisela izidalwa zezwe, zasondela zabasezweni, isizwe siyophakama, isizwe siyobabuyela sibe powerful, ngoba sesile connection labanikazi bezwe bomoya. Sibonge ihlo yezulu ihle ngcwele empilo ihlambulukile, ukhona uNkulunkulu wamandulo namandla, kodwa sibaleke i-hierarchy, ngoba yonke into ile hierarchy. Safuna ukuchaya ama cut short yikho kunje ezweni. Busisa Mdali, usipha amandla lathi sizazi ukuthi singobani, sibuyele sibe yisizwe esisemandleni. Sibonga sithi Zulu.
Lolo bekuluhlelo uvuselela umoya. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sike sizwe ezabaja.
Siyalamukela kusigaba sabatsha olamukela ngenjabulo nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Monkey Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle, ekhangela kakhulu ukuvikela kwabo kwimikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi.
Kathesi ngisebenza le nhlanganiso ekhangela ukuthi ithuthukise impilo zabasha. Lapha sikhangele kakhulu indaba esingathi ngesikhiwa ize-sexual reproductive health. Sizama ukuthi sifundisa abatsha kakhulu indaba zemacansini konke jikelele nje, okukhangele abatsha. Sibakhuthaza ukuthi bazivikele njani nxa bese emacansini, bangazivikela njani ukuthi bangatholi imikhuhlane le etholakala emacansini ebalisela ama-sexual reproductive, ama-STI, imikhuhlane enjengabo-HIV. Kakhulu sisebenza nabatsha emadolobheni, senenzelekele ukuthi imikhuhlane emacansini yememetheka kakhulu kubontanga.
Ngokwenzakalayo lokho, uhlelo lolu luqhatheke kanganani?
Inhlelo lezi sizenzayo ziyaphathisa kakhulu ontanga. Singathi khona i-behavior change, sikhangele ukuthi abantwana baguquke indlela abayenza ngazo izinto. Uyananzela ukuthi esikhathini esiningi abantwana labo izibelezi bazenza bengenalwazi olugcweleyo. Umahluko sibili esiwenzayo esigabeni umkhulu kakhulu.
Abanye bayabe besithi hatshi ukuthi siphangise ukuya emacansini ukuthi asila okokwenza. Abanye ngamakazana athi imali ziyabe sezihluphile. Sibona njalo ukuthi ungenile kwezamabhizimusi, ukuxhumanisa njalo okubili lapha.
Senzile esikhathini esibengi abatsha abakhona kathesi bayakhala ukuthi hayi elizweni akula msebenzi, xa sikhangele even unemployment rate yethu ingathi iphakeme kakhulu. So umuntu lo usinikile information, kodwa nxa engena okokufaka esiswini, ngizakunika umzapha umzekeliso mhlawumbe ukuthi unkazana, umntwana oyinkazana lobo, umnike information enganani, kodwa nxa ekwazi ukuthi uyajikile endlini asikezingela kudla kungabuya ubaba umkumbushugadeti ethizomnika imali ukuthi ayethenga ukudla endlini information yonke lana omnike yona nti isuka ibe ize ngoba yena uzakhangelani ukuthi utholile okuzanini okokudla so ngakho ntanga siyabakhuthaza kakhulu kuhlelo vele silwenzayo lona lukhona vele singathi khona khona ngama-live ama-live note project nebethi bafundisa khona ukuthi bayenze imisebenzi yezandla engakwanisa ukuthi banjani baziphilise laba abafisa ukufuya mhlawumbe engxa emakhaya abafisa ukufuya izimi inkukhu besenza ama-projects labo siyabasupporta sibanika izimali zokuthi bakwanise ukuthi benze ama-projects lawo lami ngathi ngathi ngingathi ngiqalisa leyo msebenzi engiwenza manje lami ngaqadanga ngomunye wabatsha imi-PhD gede ngakhula lami ngazi ngafika lapho esengikhona unganenzela ukuthi angizange ngimelele ukuthi imali le ngiyithola emsebenzini yiyo ezangiphilisa nami kukhona engikwenzayo engathi khona kule company engayivulayo kukampani le esiyenzayo siprinta ama-t-shirt not only kuprinta ama-t-shirt kanti kuprinta ama-t-shirt i-corporate for i-corporate where siyaprinta ama-t-shirt for even ama-organizations ama-company nxa efuna i-visibility nxa efuna i-branding
nxa kulabanye abafuna ukuthi bakuthinte bangakuthola ngathi
kampani yami kuthiwa yi-Snocket Clothing itholakala yona kunumber kushop 112 e-Parkade Center kobulawayo ku-8 Avenue le-5 Street abafuna ukuthi basinte bangasithinta kunombolo ezithi 0774780335 kumbe kunumber ezithi 0712333952
umbiko ongaba lawo kwabanye abasakhulayo ngokuthi
njengoba silomlando nje esikhangelane nawo asikwaniseni ukuthi sizigcine nathi xa sokufika isikhathi sethu ukuthi sesingabadala sikwanise ukuthi ilizwe liphakame sikwanise ukuthi sithuthukisane njengabanye economically sikwanise even sithuthukise nje impilo yethu
okusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Monki Khumalo othuthukisa abatsha kwezempilakahle ekhangela kakhulu ukuvikeleka kwabo kumikhuhlane emacansini njalo engusomabhizimusi olivalelisayo ngudaba kancube yise Washington DC.
Ye siyabonga kakhulu ke daba kancube ungadinwa lokusasa. Wezemidlalo iqembu leLiverpool lokhe lingujikile obhanqa 0-0 leManchester United emdlalweni weEnglish Premier Soccer League odlalwa khona manje. Ele Arsenal linqobe ele Brighton 2-0 kwathi ele Aston Villa lalo linqobe ele Brentford 2-1.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
singagqiba uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umnumzana Sengezo Jabangu uthi uzavimba bonke abaxoshisa kudale lePhalamende ukuba bengangeni kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-3 Nhlolanja. Abanye abakubandla le-Citizens Coalition for Change bathi kungcono baxoshiswa nguJabangu bengene kukhetho lolu bezimele kumbe bekwelinye ibandla. Umeli Ndlovu othakazelela intshelelezane ukhangelwe ukuba uzasuka kusasa eMidrand esiya kobulawayo. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Siqhuba ke lapha uhlelo lwethu lwamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.